seen us to allocate. So the fear is there was an court on the basis of who cater to that who call a cater is why. The ones who cater to all the cater to the continent, Nabo Hakumakon Kotel of Israel, a little dark one. Jano was in the Yara to see my court, Yawazi, in a way to see my court. What about court? I said, she changed in the world and told you what is the other Gilo. I could look even as one of the first Bongana, same decision in our veteran Lariona, a Yuleo. I see you.
Po kuyiwa phambili liza kwenzani Mkhwananzi?
Kuyiwa phambili kuhamba nesigaba se-diplomatic mission. Kusukuma labantu bethu asebehambile emazweni athile besechasisela inkokheli kakhulu ngesadakhi okwenzakalayo eZimbabwe kodwa kunakhetho olwenzakalayo oluqondileyo ukhetho ukuze lwenziwe kuhle. Izekhi idilizwe kubunzo omenye inhlanganiso ezokwenza ama-election isupervisor isadikhi le-African Union. So kuqalisile lokhu izithunywa zikamongameli babo nothi Mthembisa sezicabambele irijini yonke zisiyakhulumisa ngabakhokheli bakhona ngale zibabonisa njalo zibaqinisa ngeposition eqondileyo eyathathwa yinabade besenza behlola ukhetho lwaseZimbabwe esingathi thina yi-SADC clever mission nayo evumela lathi ukuthi ukhetho lolu alubhanga kuhle kufuze kube lokhetho olutsha olumgceke oluhamba kuhle.
Kodwa-ke abakubandla le-ZANU PF bathi phela ukuze kuguqulwe impumela yokhetho lolu kumele kuhanjiwe emthethwandaba hathi i-SADC ngoba bathi i-constitution phela ikhona sekelo sombuzo sokuyaguquka njani khonokho.
Thina asithathi ma-instructions kuzana uPF siyacubungula indaba esikhandane lazo sisenza ama-districts ethu zodwa njengenhlanganiso ye-TCC ikhokhelwa ngoba kuNelson Mandela inhlanganiso ye-ZANU-PF layilombono wayo kuqondile yenze kwenzayo thina okwethu esikutshela khona i-position yethu njenge-TCC yokuthi asisayange emthethwandaba siyaphambili ngohlelo lokumobilize ama-citizens lokukhonsulta lokuzwisisa ukuthi bona ama-citizens abayibo abaningi belizweleni acabangani njalo bafuna kwenziweni ukuthi into le eyenziwe yizane ikhiphe kube le hlelo lokukhetha kutsha umongameli welizwe leZimbabwe.